Torresim ukuze iphithwe sibili ibuyele esibangeni sayo ukuthi kuzathatha isikhathi esithize. Kodwa kathesho kutshengisela amasayensi okuthi hhayi ngokulethwa kwa-vaccine impilo sesiba khona, abantu kathesho sebeqalisa ukuthi sebevula labaranye imkambo, sebevula imkambo yabo, labamabhizinesi sebeqalisa ukuvula. Kodwa sifuna sifisa bethi bekwenza lokhu belanza zonke izixwayiso ze-World Health Organization ezibhawulwa la i-Institute of Health and Child Care. So hayi impilo izabuyela i-Victoria Falls get back to where it was before COVID-19. Because abantu ukuthi bekubeke befake ama-mask, sanitizer, be-observe i-social distancing, njalo be-vaccinate bonke ukuze lama-tourist ebe ne-confidence endaweni yakuthile i-Victoria Falls.
Sibonile njalo lokuthi imithelo ikhwelile, abahlali balelo dolobho bathi abasoze benelise, manje abangasukubhadala-ke nxa belahlekelwa imisebenzi.
Imizamo ikhona yokuthi kwehliswe intengo yamanzi. So ama-plans ethe na-advance is ukuthi sikulungise lokho. Working in conjunction with the Minister of Local Government, sizahambise ipepa yethu anduba sesiyehliselele intengo yangkhona. Okwakhathesi yinto eku-process, njalo siyabananza abantu. Sifisa ukuthi bethole ama-services, njalo sifisa ukuthi le council layo yenelise ukuthi ithole izimali zokuthi ikwanise ukuthi i-offer wona la ama-services. We want this to be done as soon as possible and plans are right on